soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Ngithathe leli thuba ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-12 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zeBhinga zithi ziyemukela ukusungulwa kwekolleji lepolitech kodwa zisola indlela okwenziwa ngakho isiphangiphangi okwenza zicabangele ukuthi lokhu yikuthenga nje amavoti.
I-ZANU-PF bachilo bakhulumile njalo ukuthi iBhinga bayifuna phansi phezulu.
Kodwa ngakwelinye icele abahlali beBhinga eDobola bakhala ngabathi yikungathuthukiswa kwesigaba sabo osokubangele ukuthi behluleke ukusebenzisa omakhalekhukhwini nxa bengakhwelanga intaba kumbe izihlahla ngoba kungela magagasi.
President wethu ubaba uMnangagwa usefake iBhinga enhliziyweni yakhe, akukhayeleki ukuthi usemakhaya na kumbe usedolobheni eBhinga.
Kule nhlanganiso yezikliwi zobulembu ama-hackers ezibikwa zingene ebulenjini kwele Melika zaphambanisa ukuhamba kuhle kwenkundla zogatsha lwendizamtshina.
So immoral ama Russian soldiers owathes sibona ngathiwa ilo and abafuna ukulwa impi abangayizwisisiyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi zeBhinga zithi ziyemukela ukusungulwa kwekolleji lepolitech kodwa zisola indlela okwenziwa ngakho isiphangiphangi okwenza sicabangele ukuthi lokhu yikuthenga nje amavoti phambilini kokhetho oluzayo. Ngomvulo uhulumende wazise ukuba sokuvulwe ikolleji leli elithiwa ngumongameli Emerson Mnangagwa uqobo lwakhe owalayayo ukuthi livulwe. Kodwa akukabi lendlu zokufundela okuyikho osekubangele ukuthi abanye basole indlela ezayenza ukuthi kwenziwe lolu hlelo. Sixoxe lomela isigaba seBhinga North kudalela eParliament umnumzana Prince Dube Kosibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Chris, ipolytechnic siyayamukela. Yonke into ethuthukisa abantu bakithi siyamukela. Bokuqakathekile kuphela into yakhona ukuthi asiyenzeni ibe yinto eba sustainable, eba yinto eyaphuchisa izifiso lamaphupho abantu bethu. Ukupho ikuvuka nje usufaka umshasha laphana kungela qiniso ukuthi into le izaqhubekela phambili yini laba abantwana sebeqalisile beze bephutsha. Yikho kungani kuloduku asifuni ukwenza into zepolitiki ezokwenzela ukuthi bambone ukuthi nanku esengikwenzile. Angani uvuka ukhona lina kade livele likhona libusa iminyaka yonke le. So sisafuna ukuthi sizwisise sibisibile ukuthi into yona lena asebeyenza zile mbabonile abantwana abakhona abayibothu abafunda lapha ngike ngafika khona ngaba labanye babo balokuthokoza abantwana kulokuthokoza ebazaleni babo ukuthi linto esiyenzakala yinto engabaphutshisa phakathina kwamaphupho wabo. So into enhle ke nxa leyo nto yenziwe yaphutsha, but engwesabelayo leyana into indlela engiyibona ngayo ungani yenziwa vele ngendlela yezinto zezana uPF eyamabheka la othi wakhona yabunjwa yakhiwe emakhaya sawabona lawa namabheka but azange sibone ukuthi acina ngapha. Njalo asifisi ke ukuthi kube njalo ukuthi abantwana bethu sebe labazali sebe abantwana sebeqeda isikhathi sabo maybe umnyaka kumbe iminyaka emibili abazali bebhadala izimali zabo laphana into yakhona ibisiphelele emoyeni ngoba kuyabisela abantwana emuva. So khona sizabona ukuthi iyangaphi sikhangele siyayibona nxa kuyikuthi izahlala ikhona siyayamukela.
Manje ngokubona kwakho isizathu kungaba kuyikuzama ukudinga amavoti yini phambilini kokhetho lomnyaka ozayo.
I-ZANU-PF bachilo bakhulumile njalo ukuthi iBhinga bayifuna phansi phezulu. yikho bezama ukwenza ubuqinga bonke esibubonayo ukuthi behamba bebuthanisa amalori sokuthiwa kuyalungisa umgwaqo kuphela umnyaka lingaboni lutho ngoba into leyana yabisenzelwa ama-election ngakhangela umgwaqo webhinga tugokhwe odlule siyabhuwa esiyabuzuba laphana kwabuthaniswa inhlabathi isilesikhathi eside kulokhu kuthiwa khona hhayi sifuna ukwakha sifuna ukwakha sifuna ukwakha khathesi sesabela izulu ukuthi izulu selifika kakulalo lutho olwenzakala laphana uhulumende ama-contractors akhona akhona nje azihlalele amalori ake evuswe gijigijime kwenzakala ngani kule nto eyenzakalayo but kungelalutho olwenzakalayo so-ke isifiso sethu ngesokuthi laba bantu bengayenzi into zokudlala ngathi belokhu becabangele ukuthi amavoti bayawathola ngokudlalisa ingqondo zethu bangene ngo-1980 kuhulumente ilizwe leli lonke ngabe selidevelophile alubizani u-PFF be serious but unfortunately ngama-criminal ngamasela ngoguluva abalokhu bezama ukuthi beqile abantu akula nto engahamba nxa kuyukuthi oguluva beyiba badlale i-front line so sibakhangele sizabona ukuthi kuyaphutsha njani kodwa siyabe silokhu sikukhangele sikumonito kwinto kwakhona
lo-ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda omela isigaba seBhinga North edale lephalamende ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le eBhinga kusenjalo abahlali beBhinga eDobola bakhala ngabathi yikungathuthukiswa kwesigaba sabo osokubangele ukuthi behluleke ukusebenzisa umakhalekhukhwini nxa bengakhwelanga intaba kumbe izihlahla ngoba kungela magagasi ayeneleyo lokhu kwenzakala lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uhulumende usesungule inhlelo eziningi esigabeni seBhinga ngoba kungela muntu okufanele asalele emuva kwezentuthuko esinye isakhamuzi seGohole umnumzana Tapiwa Moyo utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi indlala ibhahile njalo abantu baphila sengathi kusendulo
akula network sinsela lamhlanje ukukampaign abafika becampaign kuphelele khonapho imigwaqo kathi esingisho legravela iseko sokulobhuqu osolukhona akula moto ezihambayo kuyazihambela ibhasi eyi-1 nje la yabincengisa kodwa ayiqedi iviki ingafanga la ibhasi yakhona abezanu siyabezwa bayakhuluma bathi bayathuthukisa iBhinga bayathuthukisa iBhinga kodwa kithi laphana esigabeni asikakuboni lokho ma bethi bayathuthukisa maybe babekhatshana le Bhinga senta le town le okuvele kuthuthuke khona ngapha emakhaya ngapha bangeni ngapha lokho akula nto ephucukayo vela abantu bangale ngathi baku-primitive life ukuthi abagqoke amabheki nje yikho lapho kulo mehluko khona so angazi ukuthi singathola sizobani ku-government ukuze kube la at least kube lama-network kufanise ukufona kahle ungazange wayagada intaba lezisasa le mgwaqo belungise befisa ukufakwa itara umgwaqo wekhariangwelo okhariangwelo yiwoseewesi yalo
ngaphandle kokungatholakali kwamagagasi kuyini okunye njalo okwenza uthi impilo yesigaba sakho ilukhulu
kulakwenzima okukhulu laphana eDobola mina ngafunda enakaphandle ngo-primary ne-secondary akula maklasini sasifundela ngaphansi kwesihlahla ngojuni kolaphana wathola ongamabhuku sokuphephukile sokuhambe ngomoya umntwana onjengo-third one you can walk the distance more than 15 kilometers in an hour. Siya esikole. Khona lapho uyabe esuke ekuseni engadlanga engelamphako uzaziye kudle sethayisile sevele esikole ntambama. Ya, into azafika ezinjekhaya ngekho zathola befeka igwadla nje andle khona okuzokurayi akulakudla kule nzala inkomo ziyacuba yi-primitive life sibili naleyani yamasini lamakuyikuyi akule kunzima okukhulu laphana angathi besinancediseka njani
lo-ke ngumnumzana Thapiwa Moyo isakhamuzi seDobola eBhinga siphinde saxoxa lo mnumzana kulakwashe Munsaka esinye njalo isakhamuzi seBhinga esikubandla lezanu PF yena ochasisa ngenhlelo uhulumende asezisungule kulesi sigaba inhlelo eziningi kulesi sigaba zibikwa seziqale ukusebenza.
upresident wethu ubaba uMnangagwa usefake ibhinga enhliziyweni yakhe. Akukhayeleki ukuthi usemakhaya na kumbe usedolobheni ebhinga. Ngikhuluma nje imigwaqo enjengabo Kariangwe, i-Dust Road, kodwa ngauhamba songani uhamba ethareni. Muhle okumangalisa umgwaqo lo ovela e-turn off Kariangwe vele manjolo. Siyakhona luziwe efika eKariangwe kathe sibayagijima ezintabeni kuyamangalisa. Umgwaqo lo njalo amagreda lokho esakhona awe-DDF asawuyenzi umgwaqo lo uze uyefika okuthiwa kuselusulu. Usuka esiyebhinga usiya esiyabhuwa letwitcha ekaro ngikhuluma nje uyafakwa itara, into eba emangalisayo emangalisa isigaba sebhinga ukuthi iminyaka yonke le lokho sikhala kade sibafaka itara sikhangelela ukubana i-DDF ngalowo mnyaka yaqeda i-10 kilometers yokufaka itara. Ngikhuluma nje sebevule umgwaqo oweceleni othiwa ngesilungu i-detour e-7 kilometers yiwo umgwaqo sesiwusebenzisa ngoba i-main road sebefaka itara. Sikhuluma nje lokunye okungumgwaqo obuncuncuncu okuya ezindlini zabantu lakho kuyagredwa njalo. Kathe sengikhuluma nje lusulu le kule bridge elaselifile lilungiswa yi-Ministry of Transport. Ubo DDF siyakwazi ukuthi sokufakwa ukuthiwa sesuka ku-aerodrome sesifaka ukuthi be-domestic airport bayalungisa nje izolo sesipicana ngama-truck amankalakatha aletha itara. Yebo kulezinye indawo seziselele ukuthi kufakwe i-network kodwa ama-network providers ethu ahlanganisa ama-private lakahulumende bayagijima-gijima. Ngikhuluma nje i-net 1 ilama-programs amaningi kakhulu awayenzayo awufaka i-network ebhinga. Ngangixoxa labo emalangeni adlulileyo xoxa nge-booster asebenzi aqalisa ukulifaka echunga bebambene le-econet le-telecel under portras. Bakukhuthaza ukuthi befake nje ezinye indawo bakhuluma nje umgceke ukuthi ha uyabona baba sesifake ama-booster amaningi ebhinga mana sike sibambe ezinye indawo. Inkulu kakhulu indawo lehlanganisa amaganga uyezindlini uye emaganga usuka lapho oqasela khona ibhinga lalapho ecina khona uyatravela kuma 480 kilometers lokhu sebhinga. So kwezinye indawo labo bayakhangela ukuthi lapha singafaka siyachaya yini imali esiyikhangeleleyo ngenamba yabantu ngoba uyathola ukuthi enye icommunity labantu abalutshwane ayikatholi i-network. Kodwa i-vision kamongameli welizwe ngiyokuthi wonke umuntu ebe le network and siyakhona kancane kancane.
Okwendlala ke lokuthi abantwana behambe imango emide kakhulu besiya ezikolo, abanye njalo befundela ngaphansi kwezihlahla, kusesekhatshana yini ukuthi kube le ntuthuko kulezi zigaba?
Ngiyathemba sonke siyakwazi okwakhulunywa nguhulumende wethu ukuthi akula ozafa ngendlala ngoba uhulumende usefake wagcwalisa iziphala zakhe, wagcwalisa othiwa yi-skill strategic reserve, lomumbu omningi kakhulu ophiwayo abantu abatsheneyo under i-social welfare. Kathi sengikhuluma nje abanye besaqedisa abakulimayo kodwa abakulileyo babevele benikwa ngoba bakhayelela ukuthi bona babe bengalimanga.
Alo-ke ngumnumzana kudakwashe Munsaka, isakhamuzi sebhinga osekela ibandla lezanu-PF obekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga e-Studio 7 ekhona le ebhinga. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi eleRussia linikeze umongameli Emmerson Mnangagwa isipho sendizamtshina yohlobo lwe-helicopter elemitshina yakulezi nsuku eyokwelapha kunye lemota yezigulane i-ambulance. Leli phephandaba lithi izipho lezi bezimele zenzelwe nsitha ukuze umhlaba ungazi ukuthi uMnangagwa waphiwa. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usethumele amazwi akhe enduduzo kumuli ezilithumi ezilezihlobo labangane abatsha eplazini lesigodini ngomvulo. Iplazini leli kuqhamuke umlilo omkhulu kakhulu okukuthi abantu laba kade bezama ukucitha wacina usubagqagqele wabatshisa. Umnangagwa wethule amazwi akhe enduduzo enkundleni yokuxhumana eTwitter izolo. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Yebo sanibonani bantu bonke Studio 7. Hayi akuna problem, into nje kuba yiyaluyalu obukhona ezweni. Into eyenzakalayo ukuthi ke asikhangeleni, sikhangele siyephambili singakhangele emuva. There are some fears ezenzakalayo ebantwini, abantu basuka bexakeka. Let's look at iLesotho. Mawukhangela iLesotho, how many parties were there? There are more than 50, but the newly born party won the election with distinctions. So nakhona eZimbabwe, there mustn't be any fear, there mustn't be anything. Abantu ababe nesibindi silingayithuselwa, abantu abahambe bevota, but you can't just go there uye vota ungaregister. The most important thing ukuya register uthi siba nekwiri, ikwiri yakho icho ukuthi uregister, because some people are just talking bengazanga bayikwenza konke kona lokho. So just thank God ungazathi mnyaka ofika ozayo njoba is around the corner, kufika abantu bekhone uku vota, then iparty iwine, iparty eyabe iwinile in the right way, but not ZANU PF. Okay, thank you.
Salibonani, salibonani emsakazweni, salibonani, salibonani ku Voice of America. Sicela sithumele nje inews, ama voice note news, sizothi lisibamba njani, sithanda lesi stage lokuthanda lomsakazo lisakaza khona indaba zonke ezenzakalayo. Manje lapho sikhona mana ubambeki kahle, so sicela sithumele nje libe limfotela inews khona ngamgcinisa ukuthi ikume njani ngezingawo ngezingawo laphele sisakaza khona emsakazweni omuhle omnquthelo omkhulu kakhulu futhi America Studio 7.
Evening Studio 7. Yezwakala uMr. Kuduza la uthi izinto zisuka from usuku siya phezulu. I think you are using a wrong approach versus ZANU, Mr. Kuduza. Akwenzi ngoba osobhu kuvele ngabezani. In this particular case, a referendum, it has start from United Nations. Jowa uchief echilo undweni ukuthi uqale ku United Nations like AU. AU le United Nations and so on, yabanika ke i directive how these things should be done. Usobhuku vele wazini ukuthi angatshela ukuthi referendum, but some of them don't even know ukuthi into ukuthi ay referendum kuyini. Plus some of them are subservient to ZANU PF nama puppets ezana. So lapho ke bengicela ukuqondisa ukuthi vele with the system you want to use when I was starting referendum if I guys and then ZANU, and this ZANU cannot allow that to happen. Akulandwe ongayenza ngendlela wena okubeka ngayo ukuthi enduna west, those guys are given cars, banikwa ama packs, banikwa ama coupon if you will, banikwa everything, bafakelwa ama gates emzini yabo. I think you are using the wrong approach. The referendum cannot be done in a rural setup like into zabo sobhu. Osobhu vele wind na vela zukubali lokhe usobhuku vele kabalwa le UN vele doesn't even know ukuthi kulabantu abanjalo. So I think there you need to be corrected. Into ze referendum vele they start from up there because these are international issues, because they're talking of boundaries of countries. Izinto manje ziqalisele phezulu. Osobhuku vele ukuthi boundary yeZimbabwe kumbe yakwaMthwakazi kumbe yanga, they don't even know about that and they are zanulized.
Njani elibingelela lonke basakazi labalaleli ngendlela ngifaka kwambono la yabantu bathule nzima emakhala abadala bathule nzima bathuliswa nzima babanjwa by force ukuthi balandele ZANU PF. Osebhu babatshela ukuthi indawo yonke le isigaba sonke sizolongokwathi uhlala lapha ngeZANU PF. Abantu bavalelwa abanqabela ukuthi belandela amaphathabo abafunayo ngenxa yokuthi kuthiwa indawo le yinika iparty yeZANU PF somethi lilandele lezo zinto zingahambi kahle. Abantu badala bathule nzima shuwa bakithi mayonkulunkulu engasiza abantu bathule nzima lapha emakhaya lapha kakhulu indawo nje zazingamaplazi lezi kudeza kuthiwa amakhiwa ezafakwa abantu bathule nzima baphila nzima siwa batshele kokwenza iZANU PF batshele ukuthi indawo leyi la iphiwa yitswa kuyanti lingayikhuluma lina labo sebhuku bakhona batshela njalo abantu bathule nzima zalo babaroba babaniki lutho bathule nzima abantu bakithi bazingabe kuyavuma unkulunkulu azwele shuwa abantu bathule nzima shuwa emakhaya lapha badala bathule nzima impilo ephilwayo imbi abantu bathole nzima ngezane PF esikhathele ngibezehlile ukuthi balungise izinto umsebenzi uhambe Europe abantu kuphela bejawa into ezingayisizwe ukukhuluma izinto ezingancediyo abadala e-Europe abadala nabantu bavula amehlo bebebone mani ukuthi lo mbuso mani ufile mani kwehlulekane ngitsho akula mali kathi esethenga eZimbabwe imali ethengwa kwamanye amazwe nakuzame ukufake i-gold coin yabo le isebenzeni isebenzeni ingaphi kathesi abantu badubeka balazimala silazimali siyahawula kwini so khonokho izona i-PF yehlulekile iphume embusweni mani
salibonani mthokazi womuhleli ngabe linjani elibingelelayo ngo-TB ncube laphana ya cela kini lonke ligweki i-MRP ukuthi lingegxeki lithola amakhadi ayo laphana khona umsebenzi wayo uzakini lona leli lithenjwe okuyibe lingasikhulula kule nkinga efike zamani nje ukuthi i-MRP lisapoti ngokuphelele iyekele nje kuyigxeka kuyokhuluma nomqondisi imali ake nemsula esola ukuthi thina sithanyeke sihote kupresident labona imali yenza so ndizoxitshela abalandeli be-MRP akade bengavote bejabo ingayekelani ukuthi lithuke i-MRP ngoba kusiyena kodwa uma khe lithuke umqondisi kanje angeke vena angeke lize beyivotile sisisiya lo sisi lobesi
ngiyabingelela kumthwakazi wonke labasakazi yabonga umsebenzi omuhle iqhubeka liwenza ngicela upawula ngobaba lo uchuma lo wezanu lo ukuthi awezama uzinanzelele ukuthi ukhuluma njani angakhuluma ukudelela ngoba nginelanga umbuso wabo lo osibadaka uzobaphunyuka bazazisola angakhuluma ukudelela yabo zinanzelele ukukhuluma kwakhe angabo ukukhuluma ukudelela angabo ukukhuluma ukudelele besitshela ukuthi kufanele ukuthi abantu bechayele ihlombe khonokho sokwenziwe nguhulumende lezekhe yikuyini asebekwenzile bengafuni ukwenza ama-reforms afunwa ngabantu bethi sitshayele ihlombe kuba sebekwenzile kathi sokufanele sesibancengeni ukuthi bayenze okufunwa ngabantu bezimbabwe kanti sebebusa ngenkani yini elizweni lezimbabwe kufanele ukuthi abake basitshele kahle kahle ukuthi kathi babusa ngenkani kumbe babusa ngentando yabantu ngiyabonga msakazi
salibonani studio 7 salibonani nabalandeli igama ngujoseph mkhokeli ngike ngezwa uthuma ekhuluma lapha ngendaba yokuthi kulabanye babo abaphuma endleleni so kutho ukuthi bazokwazi ukuthi umuntu oma phambili kwesitimela uthembeni so ngezinye indlela utho ukuthi bona bayabulala ngoba isitimela ngamaphambi kwaso asikwazi ukuma siyakubulala so utho ukuthi bayabulala vele bona yinto esegcekeni le abayikhulumayo kodwa hhayi one day is one day kazi labantu lelingaka sukusela ngegugula wundi lokho bengali funa ukuligeza kazi lo muntu liyakhuluma sidakalibambe laye lingatsho siyabona
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi plus 1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu plus 1 202 465 0318. Siyabonga. Ukwezemelika kulenhlanganiso yezikliwi zobulembu ama-hackers ezibikwa zingene ebulenjini zaphambanisa ukuhamba kuhle kwenkundla zogatsha lwendizamtshina. Iziphathamandla zelemelika zithi kulobufakazi bokuthi izikliwi lezi ngeza kwele Russia eziphindisela ukwehlulwa kwebutho lakwele Russia ngele Ukraine. Kubikwa imitshina yamakhompyutha emagcekeni endizamtshina ike yamiswa okwesikhatshana. Lokhu kwenzakala kukubhomba kwelizwe le-Ukraine ngele-Russia kuqhubekela phambili kusukusela kuthange kwaqhubeka izolo. Ukuze sihlaziye impi yakwele Ukraine sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Tim Muringai.
sibona ukuthi iRussia angithembi ukuthi yayicabanga ukuthi impi le yayiza kuma until this time or isikhathi eside. Babe khulume labo besithi babe zaphongu chaya iUkraine in 3 days. Batshela wonke umuntu lathi sakuzwa khonokho ukuthi hayi iRussia yayiza qamula iUkraine within 3 days. But esikubonileyo kathesi ukuthi amaUkrainians lawo indawo yabo elabo khokho babo so bona abaso babe ngasoze bekuvume khonoko banikwa izikhali ngama Europeans lama Americans ukuthi labo bazincede and sabona la u president we Ukraine bezama ukumncenga labo abamelika ukuthi aphumele izweni lona leli iRussia iphongi yenza intando yayo but yena wayala and kathesi sesibona i Ukraine sithatha indawo esasezithethwe iRussia ekuqaleni kwempi so sibona ngathiwa i Ukraine is the upper hand okathesi and abantu bangkhona sebe siba lesibindi ezesabisayo sibona ama Russians lawo the loser esithi yona he faith ukuthi baza nqoba yona le mpi sibona abantwana abaningi sebebalekile baya kwenya amanye amazwe abhodana le Russia esibona amanye amasocha bengabaniki ukudla e Russia so imoral ama Russian soldiers owakathes sibona ngathiwa ilo and abafuna ukulwa impi abangayizwisisiyo ngoba abantu laba yizihlobo they are related they are cousins so kungani unzima ukuthi baye kulwa lama Ukrainians
abaningi sebebalekile kwele Russia kuyajengisa na ukuthi kuzaba lobunzima nqa ele Russia lingazama ukuthi libuyele ezigabeni lezi ekade lizithethe lathathela
mina ngibona impi le isiphela ngezikhali esithi ngama nuclear weapons ngoba sibona umongameli welizwe iRussia othiwa nguPutin ngathiwa gala mabrey ngafuna ukuthi into le iphele yena enganqobanga o ele advantage ukuthi wanqoba so khonapha kuyahlupa so ukuphela kwempi le hayi siza kubonga lathi uNkulunkulu asigcine sonke ngoba izikhali ezithwa ngama nuclear weapons zingasetshenziswa iWorld War 3 iyabe siqalile.
Lo ke ngumnumzana Tim Muringai esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ube khuluma ecingweni le Studio 7 esesigabeni seOhio.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC. Yabo!
Isikhathi sesesile sidliwe ke ngumango yesilomha isikhathi kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebesilazo. Izakhamizi zeBinga zithi ziyemukela ukusungulwa kwekolleji lePolytech lezinye inhlelo kodwa zisola indlela okwenziwa ngakho isiphangiphangi okwenza sicabangele ukuthi lokhu yikuthenga nje amavoti phambilini kokhetho oluzayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www. voandebele.com. Masidibanele njalo kusasa sikhathi sinye.